So we seek a decent about VOA in the belly.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kunhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa.
Impupho lesa kutazwe kahulumende ayibonabonakali, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba ungavele uhlale isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela.
Okumqoka empilweni kaZulu okufana lamafutha ezimota lempuphu kuqhubeka kusilela elizweni, kodwa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo.
Ubengakhangeli udaba lwenkulumo, kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indobelazo ngokukhulumisana, njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyachiwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa kuphela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba izolo ukuthi izitolo lezi ezithiwa ngama-Garrison Shops zivele zikhona enkambeni zebutho lamapolisa okuzadingakala imali nje kuphela ukuthi ziqalise ukusebenza. Limali izathathwa njengomthelo kuzisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala, odokotela, abongi labanye. Uncube uthi umthelo lo uza kuba isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini i-2.5%. Kusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ithi abahlali bakoBulawayo njengakwamanye amadolobho elizwe bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lempuphu ezitolo lanxa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thembelani Dube utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi okukhathaza abaningi ukuthi abalamali uqobo lwayo lokuthenga emkambo wensitha lapho okungemukelwa khona imali kamakhale khukhwini, i-EcoCash kumbe iswipe.
Impupho lesa kutazwe kahulumende ayibonabonakali, kumele ukuthi ngabe yethula la ukhona, ngoba ungavele uhlale isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela. Ithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale, and abaningi bakhona abayithathayo ngengatshayisa lomunye mhlakhona futhi nqonkakakade ayinqola, kutho ukuthi nxa singaphambani sibakhona osomabhizimusi basebenzisane lalaba abantu abamkambo omnyama, ngoba uyafica omunye umuntu ekuthwele ama-10 kgs bhosa afika 50 ewasendaweni yakhe khona le edulayo yabo-150 something le-10 kgs labo ongwerengwere lapo. Amafutha ezimota lawa khona engazanthiwa abekhona qasi ukuba khona izolo lakho ngangifitha khona ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela kuthela nje kathesi lapho ekuphuma etotali la ikhona futhi ukuthi igumira ngale ngizwa abanye besithi ikhona la magaraji lasedolobheni kibo-B S S ngale, but amanye amagaraji hhayi omile sibili ngengabhodabhoda nzami ukuwakhangela lapha, hhayi komile. Sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa agcina siba malutshwana, nxa siba malutshwana la ma-Honda City lawa uzatholakala ukuthi intengo yakhona isukile isiqansa njengoba vele kathi sama-Honda City aku-$7. So ngabe ukuthi amafutha vele ashoda abanye bagcina bathethe ama-$10 even kuye edolobheni zomuntu ekhuluma nge-$10. Lawa amabhasi kahulumende kuye kwaba lensuku sibili lapho kade ngatholi khona amafutha. Futhi ukuthi abantu sebethwele nzima emgwaqweni sebemadlodlongana labanye sebequma ngenyawo. So ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo.
Sanda ukukhuluma le nhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe kuwona lo msakazo. Yona ithi timu leyo dingadingi inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile. Uyavumelana labo yini ngalokho?
Yebo, yes, ngathi ukuthi imali edingakala kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali. Umuntu ongathi uyathola imali ezwayo sibili. Sesikhangela ukuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathola 1500 kubo 1000 khonapho. I-5000 vela abathola imali yeMelika basebeyitshisa lapha emkambo omnyama sebengayithola leyo mali. Kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba ngasikhangela ukuthi kade sibhrugwe kumbe ihembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyembo yomntwana esikole iyabibiza amakhulu amathathu amadola i-300. Ukuthi ukuthi lezi ezokuthena zabe zifuna pho so 900 or 600. So layo veli 5000 vela leyo kayeneli kuhle. Iyabo khayela sibili yabungathenga nje ukudla khona ukuthi singenele ukuthenga isinkwa sakho nzuku zonke uthenga impupu yakho uthenge lenyamanyana nje lenhlanzweni zabantu abazidlayo usuthenga lempida yakho nje lamagulushe.
Iyacho iConsumer Council of Zimbabwe ukuthi inengi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo icash ukuthi bathenge emkambo onsitha yikweli kubonayo yini lokho?
Yey khona kokuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga khona imali bayi holding ama figures ngene ama phone ngene ama bank okungakho ukuthi umuntu kuba lulu ukuthi ayethenga iswipe ngecard ema shop ngoba bayavuma kumbe ayethenga ikhokhesha ema shop ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i hard cash imali mali bengovuthi ama bank amaningi vele baluthana abantu abathola $100 a week bese ngathi $50 a week kodwa ngaso swipe khona pana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yabuthaba ama $15 every ikokeshi lakho kule mali yangkhona ama 2% la adle basibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeki intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo soyithenga amashopu ngoba amashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kutsho ukuthi lapho umuntu lo ncala mina ngizathatha imali mbe baye befuna ukuyathenga lapho i-yard currency ngale ku-black market awusoze ube kwazi for instance isinkwa ungafica ukuthi sithela siyi-$20 nxa usithenga nge-cash $21 nxa usithenga ikhokhesha emashopu laphana kodwa ngase usihlanze emkambo omnyama songasithola ngama-$17 $16 or even $18 ezingantu yasingaphani.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU PF eyachiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. Ekhuluma embuthanweni wokukhumbula umnumzana Tsvangirai izolo, uChamisa uchaze umuyi njengomuntu owayelesibindi esikhulu njalo owayezinikele ekukhululeni uZulu kumbuso weZANU PF. Ngokunjalo uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolo nyawo lize lingene embusweni. Omunye wabakhulume kulombuthano umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES Trust, umnumzana Ibo Mandaza. Laye ochaze uTsvangirai njengomuntu owayelesibindi lanxa nje wayehlala ehlukuluzwa ngumnumzana Robert Mugabe lohulumende wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
UPresident Chamisa kungafani lalabo abaphethe kuZANU PF, unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli we-MVC owasishiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho ufake inhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emikhulu kakhulu eyenziwe ngupresident uTsvangirai, ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke nokuzivusa kwabantu beZimbabwe. Ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulombuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi eya aqaliswa ngupresident uThwangirayo njalo sizoqhubekela phambili sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho kwakuyisifiso zakhe okwakuyikhwaye kulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulezi leZimbabwe uzibuse kweleZimbabwe inhlala kahle kweleZimbabwe yoqinileyo ukutholakala kwezibhedlela ukuphilakala kwemisebenzi ukuthuthuka kweZimbabwe lokuthula njalo lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisele ukuthi lanxa kushisa phansi kuqanda phezulu uphumelele ngesikhathi sokubusa kwakhe ibandla leMDC mhlawumbe lokukhokela ilizwe leZimbabwe.
Kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnankakwa kodwa ezikhanya zisehlula kukhona yina khulume ngakho
Thang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indobelazo ngokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana ngakho ukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukuthi sizwelizane ukuqhubekela phambili ngokusheshe.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo, Studio 7 eseHarare. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthi usiko lokwendisa amantombazana asesemancane kumele luphele, amantombazana la akhuthazwe ukufunda izifundo ze-science. Umnangagwa ubekhuluma lokhu esikolo seMapili Primary School eBeitbridge izolo lapho aphe abantwana besikolo ukudla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi usomabhizimusi wazakala kakhulu ngokuya emcimbini weDurban July kwele South Africa nyakenye. Le mota ezingaba ezezinga laphezulu ezingamachumi ayisikhombisa i-70. Umnumzana Sam Mshengu Chabalala kayisuye weSouth Africa kodwa ngweZimbabwe njalo ibizo lakhe loqobo nguGilbert Tachiwona. Lundoda ubebotshiwe ngokuzama ukufumbathisa ipolisa wakhululwa izolo ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail engamarandi ayingxenye yesigidi i-R500,000. Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Raj Modi usexwayise uzulu ukuthi aqaphele inhlanzi zemagabheni ezithiwa zingaba ziyonakele. Izitolo zeSouth Africa zazise uZulu ngempelasonto ukuthi inhlanzi lezi ezohlobo lwePilchard kumele zibuyiselwe ezitolo. UModi uthi njengoba iningi lithenga impahla eSouth Africa zilakho ukuba khona elizweni lezinhlanzi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisiphayona ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sala zwam unjani? Mile endaweni ekubulawayo ngile kumsitheli, ngibone imsitheli la kuthi khona ama ID nama passport. Indawo ebolileyo, indawo eyohlukayo, ayisena ama siling isimbo womvo kuphela. Then ngaya endaweni egweri la kuthi khona ama ID. Indawo enhle kakhulu, bathi endaweni enhle kakhulu, eHarare la bathatha khona kuhle kakhulu. Kubulawa kithi ngazi kwazalane bakithi kunzima kubulawayo. Akula nto enhle kubulawa, zonke izinto zimoshele kubulawayo. Even itraza ubulawa zonke zingamagama amasha, but nothing into enzakala ubulawayo. Sihluphele ubulawayo, sihluphele emathepheleni, ndakithi ngazi kwakhala nyoni, ngikhala nyoni into esingebeleka. ngiyakubingelela umsakazi omuhle. Umsakazi wami benginesifiso sokuthi thina esilana eSouth Africa ama-action azayo la ka-2023 basivumele sivote, sisebenzise ilungelo lethu sivote sila eSouth Africa. Labase-America bevote, labase-Britain bevote, laba bakhona bevumele bevulele ilungelo lokuthi sivote njengento eyenzakala eMozambique, ukuthi abantu eMozambique bavota bela eSouth Africa, bavota bese-Britain nakuphi nakuphi. Lathi besivumele sivotele iqembu esilisapotayo, besinikeza athi ilungelo sivote. Lathi singamaZimbabweni noba singaphandle kwele sisesigangeni, but singamaZimbabweni lathi besinike ilungelo sivotele iqembu esilisapotayo singapha ngaphandle kwelizwe. Ngiyabonga msabazi omuhle.
Salibonani basakazi bakastudio 7, sibonga ihlelo zenu lesinikeza zona ezingakhethi uhlangothi. Hayi, iZimbabwe bakithi ya lilizwe eselisekucingeni, eselibulewe izanu phefo. Abantu abaselathemba kulo, abantu kumele bebambane ukuze sikhiphe leli bandla leli lezanu phefo. Kodwa kuzaba lokunzima ngoba laba bafuna ukuphuma lapho. Abanye bayadla, abanye balamacala, so bazivikela ngokwabo. Kodwa inkinga ekhona ukuthi thina abantu bemathebeleni noma singaze siyikhiphi izanu phefu kungena elinye ibandla, sizohlala vele sisemuva. Okubalulekileyo ukuthi nxa kungakhitshi izanu phefu, lelo bandla lizaba khona. Uvunyelwane ukuthi emathebeleni liyazimela yodwa ibe yilizwe njengabo-South Sudan labo-Lesotho. Yikho kuzanu emathebeleni sithole intuthuko, sithole ukuzibusa okukhululekileyo. Kodwa ezilongo se-anti-mashonaland, hayi angiboni emathebeleni siba lokuthuthuka. Ngiyabonga.
Siyabonga kustudio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Into yokuqala, ngithanda ukukhuluma ngokuxotshwa kwemeya ye-Victoria Falls. Abe kufanele axotshwe, vele inkulumo zakhe vele azitshengisa ukuba umuntu e-MDC njalo angeke ibandla ligcine umuntu ole nkulumo ezifana lezana, inkulumo ezinjeyana ngezezanu PF. Sibuye-ke kule indaba ye-MDC yoku-challenge election result. Abangeke bethi basebenzisa i-evidence based ngebhuku lika-Jonathan Moyo, kade vele yona MDC as a party enkulu ayinayo i-intelligence, ayingakwazi ukubona ukuthi i-rigging yaba kuphi, kwayenzekalani kuze kufike lapho ekhona uma kuwukuthi for sure bathi uChamisa wawini i-presidential election. Bafanele bebe ne-evidence, i-proof ebambekayo, hhayi nje based kumabhuku ka-Jonathan Moyo. Hayi, lokho kuyakhalisa kakhulu.
Sanibonani ku-Studio 7, lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Live Talk, bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-adopta i-rand, yilo ebelizosiza ukwenza ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakame. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantwana bomuntu ekhaya eliyi-1. So manje inkinga yokuthi abantu bezanu ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izanu ungayibona ukuthi siyehlulekile, icele i-South Africa ukuthi hayi South Africa, sicela usiphe irand lakho, usifundise lokhu ubusa ilizwe, bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balaleli abahle bakastudio 7, abasebenzi abahle bakastudio 7, themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo umntwana enhlabathi bakwena, ukhuluma naye eseJoza. Osenhliziyweni yami bakithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo, enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia, kakhulu abakamthakazi, bengangivumela. Lizwe lakithi bakithi mangibhekile mina ukuze nje liphumelele, kube nento engcono mhlawumbe engahle ibambe. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamatsotsi lawana khona esiwabonayo asebenza ngobutsotsi, esenza ikhuba eshiyeneyo, ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment ngibabona nje beyisigila mkhuba. Ngaba yisikho lokho, ngabe kuya ngami behlangana nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke, kakhulu opposition eyophoza ngokuqinileyo efana naleya ka-DMC, behlale bonkena bomthakazi nabozapho, behlale phansi nyakudala ya njengamadoda. Yabona amadoda ma kuthiwa kusemakhaya njengoba nje isitho sakithi siyakusho phela ukuthi bathi okwehlula amadoda kuyabhikwa. Laphana kithi nje eZimbabwe sokwehlule ukuthi kuthiwa izani izobusa, iyabusa. Akunanto ibusayo, ayazi into eyenzayo. Into ekhona ukuthi basebenzele izikhomeni zabo, ngikona bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane lina behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilunge ngikhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthi eZimbabwe sekunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma behamba nangakwa ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni papa noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani fike ikhulume ukuthi hayi icela ama-investors wabe azo-investa mhlawumbe engachithazakale phela noma bezobuya phambili bayenze ubutsotsi ngoba kuzobe sekunemali kodwa manje uma uyakuthi wena ufuna ama-investors bebezo-investa laphaya bevelelwe ngamatsotsi benamali futhi kanti ku-investwa ngani akuna mabhenki umabhenki okwane kuthiwa kuhlala abantu belayinile belale lapho nento abayilindileyo ingaziwa kuthiwa kunemali ehlala emafonini kunamatiyara ngawuhlaba lulawo lelowo mthetho ile nto engiyicela kuzolunga yonke.
Siyabonga ke yiyo amazwi abalaleli bethu lawo abasithumele wona nge-WhatsApp. Siyalikhuthaza ke balaleli ukuthi lisithumele amazwi enu amafitshane engadluli i-2 minutes njalo lingathuki. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwelemelika edolobheni le-Milwaukee lapho kuthiwa khona amapholisa edolobho leli athi kulondoda ongene enkampani epheka utshwala elombhobho wahaza inhlamvu wabulala abantu abahlanu kodwa laye wadutshulwa ngamapholisa. Amalwa ecatsha awukholo lwesimuslim adlulisa amalawulo engamalunga enhlanganiso ye-Islamic State abikwa eseqhelisa umkhankaso wokuhlasela izakhamizi zangenyakatho yakwele Mozambique khonapho ke kumakhelwane eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela lapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ukuthi akhokhele uhlelo lokuvikela ilizwe leMelika kugcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukusolwa kukaTrump ngabanye abathi uyalulaza udubo lwe-coronavirus ngokuthi ilizwe leMelika alikho engozini yaleli gcikwane. Kulezalwane zakwele Melika ezingamachuma isithupha ezilegcikwane leli njalo abezempilakahle bathi igcikwane leli lilakho ukusabalala eMelika. Kunjalo nje uyaqhubeka umjaho wokudinga uzamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Umongameli Trump uqhubeka ebusa ngendlela abanye abathi kayifanelanga ilizwe elinjengelemelika. Uzanqotshwa na ukukhetho ngenxa yalokho? Asazi ke lo ngumbuzo esiwubuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngani uhlupho lwama-Democrats into esizabahlupha ukuthi kabafundanga ngokhetho olupheleleyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-Democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yawo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungango-Trump bajayele ukukhetha abantu abaleminyaka ephakathi laphakathi ama-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambili abe nguye unominee. Ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengani kuthiwa bayaqutshwa. Omama basebesele sebebabili so kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela uHillary lo nyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuye okuphumeleleyo njalo bakhona abanye omama ngathi bekhangele ukuthi ngesinamhla ngalomnyaka uElizabeth Warren kumbe omunye umama uzaphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela laye abe seduzane khonapho kodwa kukhanya kwehlula obaba bafuna babe yibabakusayo.
Ngezinye indlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi. Kathesi le phela lokho kwenzakala kathesi lokhu angazi ukuthi dabise sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani ukuthi kabantu abazimiselanga omama umakhanti omama bebebangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebalutshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangunumber 2 kumbe ngunumber 3 ngaye kungcono but manje hhayi obaba bakhanya beyibaba phambili kusho ukuthi ama-Americans beze bedlule ngamanye ama-African countries lapho sokubuye labo osokubusomama bona baloku besala befuna ukubusela kubobaba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhuluma ngayo angifuni ukumqamba ngelizwe lo baba lokhokhelayo bangaphumelela babe yibaba abaphambili bephathi ubaba lwana ongane lwana uhlanya yikho akufunayo ukuthi bona labantu ababili baphumelele so ama-democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza ngoba ubaba lwana engaphumelela bangaphumelela labo babili ziningi izinto abangababhokoza ngazo eziningi kakhulu so yikho kathesi engabaqali uqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzabalula ukuthi babatshaye phambili.
Ye, siyabonga Mandlovu. Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni esedolobheni leWashington State. Ukuphiwa nalavi wami akudingi umoya wami ingoma ngi-agenda featuring Lloyd Londra. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa kuphela. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF yatshiwa ngumuyi uMorgan Tsvangirai. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta ntambama ngo-7:30. Libe losuku oluhle.